Endabeni zethu lamhlanje lelo Praxedes Jeremiah kuphoselana aqatha emhlanganeni wedalela phezulu lePolitibiro lebandla leZANU-PF. Uhulumende ucela amadola angaba yibhiliyoni lengxenye yokuthengela abantu abalambayo elizweni ukudla. Izizalwane zeZimbabwe zincuma ubuhle bombuso ohlonipha intando kaZulu kwele South Africa ngemva kokusiwa kukamongameli Jacob Zuma emthethwandaba laye wavuma kungela masotsha loba amapholisa achaya abantu. Kwezemidlalo, abomdlalo wenguqu bathi ukubhubha kokade engumgcini sidlalo wenhlanganiso yezifa esigabeni sakubulawayo uWashington Sithole Chimanda yikulahlekelwa okukhulu kwalesi sigaba. Live talk lamhlanje sikhangela okwenzakala ebandleni leZANU-PF kuphoselana aqatha ePolitibiro ebandla leli. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 laku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.